ngithenga uthembisa wethu safika kunetrade code ukhaphathi ngithema mphuma ukhaphathi ngase nanda yilaba abanye ama-officers angu-4 kwathanyiwe sowule change of plan somele umphoko aye e-central police station manje watho kwaba le-problem ngoba u-client angithi uvele uyesaba ukuthi nawo abantu abafuna ukumbulala so ngase mbuza uSindi Sindi uhamba njani sokutheni sokule change of instruction day wangasazwakali uSindi kodwa laba abanye abatho banje ukuthi bona ba-receive ama-instructions omobhosi babo ukuthi kumele aye e-central police station ngase ngisithi mina ukusayiniwe the caution statement akufuni i-police station in any case kule-police post e-Tradecourt why ingafani e-Tradecourt singene court so yikho kube le-challenge khona u-client uyesaba kakhulu for i-life yakhe ukungena e-court kakwesabi let me emphasize that one thina we are prepared to have a trial ngasingaphiwa thina ama-state papers okunjenge-charge sheet okunjengema-witness statements labo-state outline we are prepared to have a trial even kusasa kunje si-ready kuthi singene senze i-trial u-client akwesabayo yikubana angaze aphume e-court abe anyway outside court abe kuma-cells whether ngama-prison cells kumbe ngama-court cells kumbe ngama-police cells bayamhlaba i-injection afe
selizaqhubekela phambili njani pho njengoba selijamelene lawo amapholisa
sengibhalele u-chairperson wezathi i-agent letter sicela ukubana basinike i-trial date ukuze lama-state papers ukuze siphele for i-trial lokuthi basisamone siye e-court simchathele lo chairperson ukubana kasibaleki kasesabi thina ukuthi siye e-court kodwa besifisa nje ukuthi sibe le-security kube le-guarantee ukuthi uyabe e-secure
khona ukuthi engabotshwa uzahlatshwa ijekiseni ezambulala ukuthatha ngaphi khona okumphoko
ukuthi uthatha ngaphi ukuthatha ule uthole i-information kulo muntu omimfomileyo ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi kuthiwe labo besuka bevela eHarare kuthiwe they should come and pick up a bag of potatoes and he is that bag of potatoes so your information angithe yona u-client your ama-instructions angithe wona